3 kuMabasa 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ibandla lakhe leZANU-PF namhlanje ePweth ukuthi umongameli Uhuru Kenyatta weKenya akasabuyi eZimbabwe kuba umhlonitshwa emkhosini wokuthengiselana weZITF wobulawayo ngenxa yokubhubha kukalowo owayengumongameli walelo lizwe, uMnumzana Mwai Kibaki izolo. Inhlanganiso ebona ngokubalwa kwabantu eZimstats ithi ikhuthaza abantu ukuthi bephathisane labaqhuba lomsebenzi ngokuphendula imibuzo ngobuqotho ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukuthuthukisa izigaba zabo ngolwazi azaluthola.
Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende lengqatha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo eziphathelane lomnotho, impumelelo nenhlala kahle yabantu.
Ezinye izakhamizi zeMatopo eMathebeleland South zibikwa zehlulekile ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi imitshina esetshenziswayo kulolu hlelo ayenelisi ukuthatha imifanekiso yeminwe yabo, ama-fingerprints, ngemva kwesimo sayo nxa besanda ukugola amacimbi.
Iminwe yomuntu ogole amacimbi kumbe obamba izimento kumbe olimeleyo ezandleni zakhe isetshenzwa nzima. So umtshina lwana uyasensa khonuphiyana, akutsho ukuthi umuntu akasarejisti.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF liqhube umkhosi wokuthakazelela ukunqoba kwalo kukhetho lwama-by-elections e-Epworth namuhla, lapho umkhokheli walo umongameli Emmerson Mnangagwa azise abasekeli bakhe ukuthi umongameli Uhuru Kenyatta weKenya kaseyikubuya eZimbabwe ukuba ngumhlonitshwa emkhosini wokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair wobulawayo ngenxa yokubhubha kukalowo owayengumongameli walelo lizwe, uMnumzana Mwai Kibaki izolo. Uphinde wathi isifiso sokuthi indawo le ePweth ibe lidolobho sizafezeka ngoba umphathintambo kahulumende obona ngalokho engowebandla leZANU-PF umongameli Mnangagwa uthe bazagcwalisa izithembiso abazethulela abantu phambilini kokhetho ezokuthi bephiwe incwadi ezikhomba ukuthi sebengabanini bezindlu zabo, ama-title deeds alotshwe ngemitshina yakulezi insuku ukwenzela ukuthi engaphazamiseki. Wengeze wathi uzavakatshela izigaba zonke zelizwe lapho ibandla lakhe elanqoba khona kukhetho olwedluleyo. Ugcizelele ukuthi osomabhizimusi abaficakala betshintsha imali yakwamanye amazwe ngesisindo esingekho emthethweni bazajeziswa. Umongameli Mnangagwa uthe kuyathokozisa ukuthi ibandla lakhe lithethe zonke izigaba zalo kukhetho olwedluleyo laphinda lathathela lebandla le-Citizens Coalition for Change ezimbili. Wodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC uMnumzana Zenzo Nkomo uthi ibandla leZANU-PF alikho esimeni sokunqoba kukhetho oluzayo njalo ibandla eliphikisayo lalo lanqoba kukhetho lwama-by-elections.
Izalwana zeZimbabwe ezizinzela eSouth Africa sebeqala ukuhambisa impahla zabo emakhaya. Baningi nje noma ukhuluma nabo la asebevele indlela sezibheke ekhaya. Wonke lawa uma sibabuka kuzoba ngamavoti azaya kumaqembu aphilisayo, ikakhulu iqembu elinjengayi-CCC. Yikho ngithi mina amathuba ayo izano ukuthi luwine ukhetho. Mina la engikhona kulesi sicile engihleli kiso angiluboni lugqame ngaleyo ndlela ukuthi singethuka kakhulu. Kodwa ke welukhetho lukhetho.
Ngokubona kwakho iziphi impawu ezitshengisa ukuthi ibandla le-CCC mhlawumbe lalo lingenza ngcono?
Phela msakazi, okunye uzakhumbula ukuthi sibuya kuma-by elections. Uma ngabe kuwukuthi izano isesigabeni sokuthi inganqoba ngamalengiso okhethweni, ngabe sibone kuma-constituencies la semadolobheni singene ngamandla, kodwa sibonile ukuthi CCC iseseyiphathi entsha kangaka kodwa iye yanqoba kakhulu kundawo zayo vele la ekade inamandla khona. lokho kusathembisa ukuthi uma kuyukuthi emakhaya ingenza njengokubana yenzile emadrobheni. Futhi sizakhumbula ukuthi ngokhetho luka 2018 iMDC Alliance yaba nama double candidate endaweni ezinye eziningi la esaluza khona. Ake ngithathe nje isibonelo eMathebeleland North. Kungasiyo into yama double candidate nokuhlukana okwaba khona kweMDC. Inkayi zombili ngabe sazwina, iLupane zombili ngabe sazwina, mhlawumbe nenye iCholojo. So lokho kuyasinikeza ukuthi uma engasekho la akade usilimaza khona emandle, angiboni izano isiba sesimeni sokuluwina ngendlela bona bacabanga ngayo ukhetho.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo incwethi ecubungula izombusazwe, njalo elilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change esixoxelayo ese-Johannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso ebona ngokubalwa kwabantu ethaza abantu ukuthi bephathisane labaqhuba lomsebenzi ngokuphendula imibuzo ngobuqotho ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukuthuthukisa izigaba zabo ngolwazi azaluthola. Umqondisi wezimstats esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Nathan Chikanya, uchazisa okunenga lolu hlelo kwingxoxo le-Studio 7.
Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende lengqatha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo eziphathelane lomnotho, impumelelo nenhlalakahle yabantu. Abantu bethu esilabo eMathebeleland North Province abahamba bebuza le imibuzo bazabe bethwele izithupha kanti kukanti begqoke lezembatho ezibhaliweyo ezibhalwe ngesensus 2022 zafanekiswa lembala yabantu. Abantu bezisensus abahamba bebala bengangayenelisi ukufinyelela yonke imizi lazo zonke izindlu masikhangela abasemadolobheni ngosuku lomhlaka 21 April, okutsho khona ukuthi sebengafika phakathi kwesikhathi kusukisela mhlaka 21 kusiyafika kumhlaka 30 April. Bengafika lapho bazobe bebuza ukuthi mhlaka 20 kuzavuka kumhlaka 21 abalala lapha ngobani. Sicela uZulu ekhululeke ebanike amabizo alabo bantu.
Umnumzana Chikanya uphinde wachasisa ngembuzo abantu abangayikhangelela, njalo ugcizelele ukuthi impendulo yabantu yimfihlo.
Imibuzo eyabibuzwa lapho ingahambelana, nginike imizekeliso lokuthi umuntu ufunde okunganani, ufunde wacina kuliphi izinga, uleminyaka emingaki, uphila njani, kungabe kukhona yini ukugogeka aphila lakho, lokuthi abantu bahlala ezindaweni ezinjani, ukubona ukuthi bahleli njani ezindlini, bengabe behlele ukuthi baminyene kakhulu kudingeka ukuthi uhulumende encedise, kumbe bengabe bahleli kuhle, kumbe bahleli bebalutshwana lutshwana ngandlu ngandlu. Konke lokho kuzaphuma kuhlanganela lempila kahle ngokutholakala kwamanzi, ukutholakala kombane lamagetsi, nokutholakala ukuthi wona lawo manzi atholakala ngemva kwesikhathi esinganani, kungabe kulomthombo ngekhaya, kungabe kulempompi ngekhaya, kumbe kumele ehambe kukha esiboraneni sikhathana kangakanani, kumthatha isikhathi esinganani ukuthi ephenduke lawo manzi. Yimbuzo ephathelane lokuphila kuhle kwabantu leyi. Leyo mbuzo iyabe iphendula imbuzo encedisa ukuthi uhulumende nxa ekhangela inhlelo zeMathebeleland North Province ekwazi ukuthi uhlela njani. Le imbuzo iyabe ibuzwa, impendulo zakhona ziyimfihlo, kukanti labo balawo umlando okuthi begcine impendulo abazithole ebantwini ziyimfihlo. Kulicala elikhulu kakhulu ukuthi lo ohambe wayabuza ethole ulwazi ngabantu ebese siyalukhuluma ngaphandle, akuvunyelwa. Lanxa sesiqedile ukubala sokuyenziwe esithi khona ngama report sokukhulunywa ngolwazi olutholakale ehlelweni lesensus, kuzakhulunywa, ngeke nginike umzekeliso kungakhulunywa ngokuthi ema esabeleni semathebelele North bangaka abantu abangomama, bangaka abantu abangobaba, bangaka abantwana, bangaka abantu abadala. Akungeke kutsho ukuthi hayi usibani bani ufunde wagcina kuleli zinga, hathi kodwa kuyatsho ukuthi abantu iningi elingaka silithole ukuthi lifunde lagcina kuleli zinga. Kutsho ukuthi luhlelo olubaluleke kakhulu njengoba lisizwa balaleli, luhlelo olubaluleke kakhulu okumele siphatheke sonke sincedisana lalabo ababalayo. Lolu uhlelo ngalesi sikhathi luqhutshwa ngabantu abangafika 2,207 esabelweni seMathebeleni North.
Lowo umnumzana Nathan Chikanya, umqondisi wezemstadi esigabeni seMathebeleni North, obekhuluma ecingweni leStudio 7. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi kufanele abalelungelo lokuvota bethathe leli thuba ukubhalisa kuhlelo olusaqhubeka nxa bangakenzi lokho, njengoba le ofisi kamsitheli isilanda abantu ezigabeni zabo ukuthi bethathe incwadi abakade bengelazo ezigoqela izithupha, okuyikho obekusenqabela iningi ukuthi libhalise. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiyiqhubele unkosikazi Sithembiso Khuphe, isiphathamandla seZEC koBulawayo.
UBulawayo silama constituencies angu-12, kuthi ngelanga ngelanga kusiyafika kuze kuyefika mhla ka-30 kuyabe kulamakhithi angu-2 kwenye lenye i-constituency. Silama voter educators abayibaba direct abantu to our registration centers. Bayasebenzisa balama healers, kanti ke silabanye futhi ama partners ethu elizabona lawo encedisa ukuqoqa abantu bebasa kuma registration centers ngendawo ezitshiyeneyo. Kuhle ngoba uya register any registration center, akutsho ukuthi nxa uhlala emagwegwe uzamelela kuphela ukuthi uyeregister emagwegwe. Lanxa ungazungena etown ubona ubhizi uthola lapho thole nje khona kule registration center, khona ungena khona lapho register ukuvota. Hamba lesithupha sakho, singaba ngesezenge, singaba ngesephepha, singaba ngese kuthiwa i-waiting pass elomfanekiso wakho, kumbe i-passport yakho esebenzayo. Konke lokho kuyasebenza, suthwala le-proof of residence elebizo lakho. Nxa uthi kawulayo uyafika ku-registration center uthole u-commissioner of oath ozakuncedisa ngo-VR9 okuyi-affidavit. Asikhumbule nini ke zihlobo ukuthi affidavit nxa uyifila uyafunga ukuthi konke lokhu okubhale lapho kuliqiniso. Kungakho asikuqakathekisenini ukuthi siyekhuluma iqiniso phambi kwabana laba abasisiza njengama-commissioners of oath. Siyabonga.
Lo ngunkosikazi Sithembiso Khuphe, isiphathamandla seZEC woBulawayo, obekhuluma ecingweni leStudio 7. Ezinye izakhamizi zeMatoho eMathebeleland South zibikwa zehlulekile ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi imitshina esetshenziswayo kulolu hlelo ayenelisi ukuthatha imfanekiso yeminwe yabo, ama-fingerprints, ngemva kwesimo sayo nxa besanda ukugola amacimbi, okuyikho abakwenzayo kulezi insuku. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Edgar Ncube obeqhuba uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi uzibonele mathupha udubo olubhekane lezakhamizi.
Mina ngihlangane lakho ngesikhathi ngisemaTopo South endaweni okuthiwa kuseSt Joseph. Kulabantu abatsha sibili abangafika 3-4 ababelama-complications, but abanye bakhona bekwanisile ukuthi bagcine besenelisa ukuregister ngoba bagcine sebengani bageza kakhulu izandla zabo ngama-sanitize. Otherwise sibili lokho kumqoka abantu izandla bezilimele kakhulu ukuthi umtshina ubusala ukuveza ama-fingerprints abo, usala ukuthi uread ama-fingerprints.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Guda Kwashe Zulu oyisakhamuzi seMatobo odi kuyadinga ukuthi uhlangothi olubona ngezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission ZEC lukhangelisise imitshina yabo.
Yebo, ngempela kuliqiniso ngoba into eyenzakaleyo ku-Ward 7 eMatobo District ekuMatobo South Constituency besicabanga ukuthi nje kusehle kanjalo okwenza ukuthi bangalethe imitshina eza detector khona oku ngoba i-fingerprint phela ihlala ikhona ayicatshi noma umuntu ungaze atshone i-fingerprint iyaphuma kuphela so besicela ukuthi ngani uhulumende uyayenza ngezinye indlela ngoba abantu nxa begona amacimbi bazama ukuthi baziphilise bakwazi ukuthi bayathengisa amacimbi angikhona lawo
umnumzana Rapson Non ongumqondisi we-ZAC ezansi yamandebeleni uvumile ukuthi kulobunzima bokuthatha imifanekiso eminye elimeleyo kodwa wathi kule ndlela abazisebenzisayo ukuze abantu bengalahlekelwa lithuba lokubhalisela ukuvota
ngiza kutshela ukuthi kithi ngezikhathi zonezi siba labantu abagola amacimbi iminwe iyalimala okukhona yikuthi iminwe yomuntu ogole amacimbi kumbe obamba izimento kumbe olimeleyo ezandleni zakhe isetshenzwa nzima ayifanani leyomuntu ongabambanga lutho so umtshina lwana uyasensa khona ukuyana into engifuna ukuthi ngibe ngicacise kuwe ngiyokuthi indaba leyo enjalo akutsho ukuthi umuntu akasa register
uphinde wakhuthaza uZulu emandebeleni uthi athathe leli thuba uyabhalisela ukuvota ngobunengi
vuyani ngobunengi lizo register number yenu ikhule number ama constituencies ethu amanye aphansi kakhulu thathani ke lona leli thuba lizo engezelela amanamba enu libuye lizo register aphile ke ama constituency akithi so abantu bangazikhuphi kuko besithi bona kabakho uku system abalandaba banini le ndaba ngoba yiyo ke into eza setshenziswa yona leyi ukulungisa lokuplana ilife yethu sonke ama services esiwafunayo
ihlandla lesibili le BVR lisungulwe mhlazi lithumi kulinyanga njalo luzagqitshwa linyanga ephela lolu hlelo lukhutshwa kusalungiselelwa ukuhlela kutsha izigaba leziqindi zokuvota i-delimitation exercise phambilini kokhetho lomnyaka ozayo kusenjalo inani labantu elihlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 esabelweni sezansi emandebeleni liqongile kuliviki izansi emandebeleni bihamba phambili ngenani labantu ababanjwa lo mkhuhlane kusukela ngolwesithathu abanye balabo ababanjwe lo mkhuhlane izisebenzi zikahulumende ebezibuthene endaweni ezijiyeneyo zifundela ukubala abantu uhlelo lwe-census ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele Ukraine lithi lizahlengaba isifazane abantwana lasebeluphele edolobheni lalelo lizwe eMariupol lapho amabutho eRussia asezame ngamandla ukwenqabela lokho iziphathamandla zakulelo lizwe zithi akuthembisi ukuthi uncedo lokuphathisa abantu luzafinyelela kulelo dolobho lapho kulokhe kunabantu abafika izigidi eziyinkulungwane ezilikhulu i-100,000 isigaba se-Horn of Africa siphakathi kwesomiso esikhulu njalo umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi abantu abedlela izigidi ezingamachumi amabili 20 million bengabulawa yindlala okwamanje ke ngilithiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7
Lingali tshona njani zilukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra
kudaba loliyana oludaba oliqotshileyo ngesivathu sokuthi kambe labo bona abaphathisayo uyemtini phela kasikuthi owayet sete isikhandi nguye kuphela ongayikhorizokhoqanayizwa namhlanje ukhulunywe kakhulu ngaye ngobana naye wahamba ngani engabhatanga lutho kubuqhawe bakhe kodwa-ke amaqhawe esingathi thina ngama-o-veteran yiwo kona laba abasesikhaya ngobana babelandwa ngamadakudaku belandwe ngama-CID special branch belandwe ngamasothe i-battalion kanye ara yi-ara belandwa layizitha abathengi kweshula babubhesela babakhona ilizwe lazo bathathu besithi ngama-war veteran sibe sehlukanisa-ke i-war veteran le-military war veteran military war veteran umuntu otrain trend personal once ukuphela sifake ibalelithi military then that means for to say military veteran umuntu owatrainayo wangena empini laba besebesiba ngama-war veteran u-war veteran umuntu ophunyuke ebuzimeni ngesikhathi sensi sona lezi that is how we can define it the concept yangukhona siqedisise ukuthi khona lapha siyabe sisitshona
manje lithi kwenziweni
oke lokhana kuqondile ukuthi kube nokubalwa bejetwe bekhona ngalezi qintini zabo ukwenzela ukuthi izakhamizi zazinazo nazothi ukuthi lo wayengumkhathiso hhayi lo hhayi lidakudaku lo wayeku-r i r kwenze labo bantu bangaze bathola ithuba lokungena kulolu wothi olukhona olubunjwayo nokuqinisa yona into kuthiwa yi-war veteran so bona ngazani laphana uhulumenzi lo khona kathesi so ubakhumbulile ngakho-ke sasiyikhalela ukuthi khona bephiwe imfanelo zabo kungabi ukuthi babalwa kuphela ukuthi bavuthwe besebeile babenjalo njalo kungaqondani lesi khathi sokuthi khona hhayi lokho mvunga kwama-lectures nokwazi kodwa kukhanye ukuthi khona uhulumende ukhumbulile ukuthi hhayi iphidi kayilwanga ayiliwanga ngabantu babephethe isikhathi kuphela kodwa-ke bonke nje jikelele abaphatheka ngesikhathi sezi basala bekhona basila bengazenge beshe kanxa balahlekelwa zimpahla zabo
kodwa-ke nxa sikhangele lolu daba lungani selusetshenziswa ngesikhathi sokhetho kungakuyikho yini khono
hayi kungabe kuqondele kuphela lesikhathi sona leso ngoba kwakhulunywa kade lokho kodwa-ke ngenxa umbhuqazwe lo owawuthiwa yi-covid uhlelo lolu lwamiswa selukuya lunyenoba kanyekanyande ngenxa yokuthi khona kungela kubuthwana okwakukhona osokuhluphile abantu bathi hhayi kungona sibe lokuthila incineke i-covid kodwa-ke kude kolokhu kwakulokho kukhulunywa ngakho egudwini futhi kuyithiwa nje ebantwini kwasokuvunyelweni ngasesangale ukuthi khona hhayi kwamele ukuthi khona esikhumbule lapho
wona ama-war veterans belokhu bebaningi yini njengoba impi yenkululeko yayikhona kudala
ngoba wona ama-war veterans akhona kathesi nxa ngikhupha ibale lithi military veterans i-military veterans bona ngokwabo kathesi siyaphela ngemkhuhlane langokukhula eolosin kodwa-ke labo nxazi labo sebefoka kuyona leyo hlangothi bayibona impi okunye uzathathela phaathathela khona ukwenza ukuthi imbali yethu yona leyana ingaze yaphela matyayana nje kodwa-ke ibe mbali yokuthi abanye abasweleyo labo besale bevuselela belawula ngakho okusweleke kuphela ukuthi khona kwenziwe esiza kwenza ukuthi khona kuyefika ilizwi langikhona yikuthi i-military veterans bebe le-quarter system eya epharliamenti hhayi kuke epharliamenti ngokuvotelwa kwathi kodwa iephalliamenti ukuthi eza kuza ngena i-opposition kumbe kuyangena bani and so forth kodwa ba-ends and objectives of the armed bahlale enanzelelwe lawulwa ngakho kungaphelele emoyeni kugcina sokuthuthiwe
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngoChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani
siyabonga Chris We'll be right back. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Unkosazana Ncube ulilunga le Zimbabwe Community in South Africa okuyinhlanganiso elwela ilungelo loluntu. Kodwa kwezinye iziqephu zalingxoxo uyabe ikhuluma ezimele. Sicubungula isimo esikulelo lizwe kulandela udlakela olusanda ukuqhamuka oluqondiswe kwabokuza.
South Africa is also safe for Tinama Zimbabweans because of abantu abamoshayo kakhulu, kulabantu abatshontshayo, kulabantu ababulala abanye, kulabantu phela abaningi abayenza izinto eziphuma endleleni. And into esuka ibe nzima ukuthi isikhathi esiningi kubanjwa kuthiwa amaZimbabweans umuntu ohleli eduze kwakho ucabangelano or kanjani awazi. The sad thing is, isikhathi esiningi uyathola ukuthi thina abantu siyabazi abantu abayenza lokhu kuganga. But ukuthi uthole umuntu ukuthi amveze umuntu amazi ukuthi lo muntu lisela or ahambe emapholiseni ayekhuluma ukuthi ubani ubani ohlala endaweni enje lisela. Abantu abakhulumi. But isikhathi esiningi umuntu uyabe kwazi ukuthi ubani lisela or uhambe waganga kuphi or ubesebenza kuphi wachiyetshontshile. But they don't expose those people and then ma izinto sezimoshakala wesi labantu aba-innocent sebefela into abangayazi. I-crime it happens everywhere and it's done by many people, but because amaZimbabweans angazi ngoba sibaningi kakhulu lapho futhi la eSouth Africa uthole ukuthi vele awusweli lapho ungasola okungaba le ndawo khona ukuthi kuthiwe umZimbabwean ube ngekho endaweni enje. Abantu laba ababamba inkunzi izimota zemali lezi uyathola kulo mZimbabwean iyi-1 yabo. So like amaZimbabweans sometimes I feel like maybe kumele siye sizikhuze ukuthi as much as le freedom lena, I don't know if I can call it freedom in quotations, but when it is kuze ukuthi sisemzini la, these people are doing us a favor, they are helping us ngokusivumela kwabo ukuthi sihlale lapha for this long, they are helping us ukuthi sikwanise ukugcina imuli zethu, sikwanise ukusebenzela abantu abethu, sikwanise ukuthi abantwana baye esikolo, sikwanise ukuthi sigcine abadala ekhaya and stuff like that. Manje nxa sesiyahlala simosha every day, at some point akula muntu ongakhathaliyo, uthole ukuthi yikho so kulabo operation dudula because abasakwazi ukuthi labo beyenzeni. And mina for me personally what pains me is ukuthi even innocent Zimbabweans sebeyafela amacala abangawo.
Wena ngokwakho uqhuba njani umsebenzi khona ngapho? Kulula yini kumbe akusebenzeki kuhle labantu bakulelo lizwe?
Because akhona ama-South Africans azonda amaZimbabweans angithi, but akusibo bonke. Liqiniso lelo, mina la engisebenza khona ngiyi-1 umZimbabwean and then the rest ngama-South Africans. And bamphethe kuhle, abalankinga lami. Siyabala ama-friction khona lokho njengendaba zomsebenzi, but okunye lokhu abala problem. So as much as kulaba support operation dudula, akusibo bonke abasupport i-operation dudula. Mina personally I've always kept to myself. Angisi muntu lana ogcwele indawo yonke. Ngihlele endlini, ngihlezi emsebenzini, ngizendlini, ngiyafunda amabhuku ami or ngiye-chechi or ngiya kuma-meetings uma ngilama-meetings. So I think yiyo into esingenze ngaba ungakwanisa ukuthi ngi-avoid ukuba enkingeni eziningi too much. Enye yi-problem mina le ukuthi uthola sesinjakala umuntu akhose nje ukuthi uyisivakashi lapha khona. Of course ukhululekile, but uhlonipha emzini wabanikazi. Awusoze usuke emzini wabanikazi ufuna ukubusa. And yet baningi amanye ama-foreign nationals abalapha eSouth Africa abayenza ukuganga. But because of that state ukuthi indlela esebenza sisenza ngakhona la eSouth Africa ezamaZimbabweans sebe sisenza ungani lapha kukithi, thatheka lula ngento ezisifaka enkingeni futhi at the end of the day.
Kubonakala ingani abantu bengabuyela yini ekhaya?
Ekhaya kubuyeleke. Akukho lula ukuthi sifonge usuku uma sibuyele ekhaya. Sifonge sifika ngenzeni. Ngizosebenza kuphi? Ngizosupporta ngani abazali bami? Izinto ezinjalo. Ngoku-assessa i-situation lokukhuluma nje lamanye amaZimbabweans. Kule that thing yokuthi asilinde nini sifone. Maybe i-government ye-South Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango. Maybe basi-extendele ama-permit or something like that. Asikho ready because there's nothing to go back to.
food. There's no industries. There's no jobs. There's no money. There's just nothing. So man, so woman, lapo, enkono kutola koni 50 rand or 100 rand ngelanga. Meeting biyele ka lapo ngasozo ni tole kona I 50 rand le niyabe sitting yenzani. Mizo sebaya kanjani kona le ka.
Leo bekuyingxoxo loNkosazana Memorise Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. Ukrainian and British officials say Russian troops continue to press their offensive in the eastern Donbas region in an attempt to fully seize Ukraine's industrial heartland, but have made little headway as fierce